Imenyi ebelihamba ikakhulu phakathi kweZimbabwe neBotswana kade likhala ngemgoqo ekhona yafakwa kwindlela yokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kodwa olandela ukwesulwa kwesidingo sokuhlolwa ukuthi umuntu kalagciwane le-COVID-19 uma ingena kweleBotswana, inengi lithi sekuzaba ngcono kundleko zohambo. IBotswana ibike ngomgqibelo ukuthi abahlatshwe ngokupheleleyo ijekiseni ye-COVID-19 bazangena emngceleni kungela sidingo sokuhlolwa i-COVID-19. Umnumzana Dumezweni Ncube uthi lokhu kuzatsho ukuthi abantu bazahamba lula uma kuqathaniswa lesikhathi kusadingakala ukuthi abantu behlolwe COVID-19 bengakavunyelwa ukuchapha imncele.
I can say it's commendable kwenziwe yiZimbabwe neBotswana. Sesifikile isikhathi sokuthi as more people get vaccinated, behlatshwa kube lama incentives kumbe kuyekethiswa amanye ama-restrictions including allowing laba abafully vaccinated to cross without ukutestwa because it's costly. Sesibona lantu besehluleka ukucross amaborder because of ama restrictions la abantu besebenesikhathi eside bengahambi kuyabona izihlobo labazali.
Ele Zimbabwe lalo libike ukuthi imncele isizavulwa ngemva kwesikhathi eside ivalwe ngenxa ye-COVID-19. Iningi eliphila ngokuthenga lithengisa impahla eBotswana lisiyathengisa ekhaya lithi lezi zindaba ezimnandi. Abafana lo mnumzana Rodwell Moyo bathi bekunzima uletha impahla yabo kweleBotswana, kodwa ngokuvulwa kwemncele kanye lokuyekethiswa kweziqondiso ngeleBotswana sekuzaba ngcono.
Kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuvulwa kweborder lokho. Ngoba ama-businesses abe sesifa njalo nama-customers ethu abe sesiya esihla ngendaba yokuthi besingasayenelisi ukuba supplier ngesikhathi. Njalo ama-COVID test lawa abesuka adileye izinto zonke. Nxa kuyikuthi umuntu ufully vaccinated engena indlela ehamba kungala kudileya, kuyinto enhle esiyamukela kakhulu especially kwele Botswana. Siphinde samukele lokho kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthi sesingena ibhoda isivuliwe, kuyinto esijabulisa kakhulu.
Kodwa umphathintambo wezempilakahle kweleBotswana uDokotela Edwin Dikoloti uthi uyakhathazeka ngezincwadi zokuzibazela ezitshengisa ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni bona bengahlatshwanga. Uthi impendulo ekuqedeni uhlupho lolu yuba le ncwadi eziphekwa ngumtshina ezingeke zabazeka lula.
re tsweletse thata tota ke sorela gore tla re pele ga kgwedi e wela e be setse re na le yone di-digital card se se leng teng gore kana yone thiroga ya teng se nantse o e dira lo
se se qala go ba le ncwadi ezikhitshwa ngomtshina ukuze siyesule udubo lokuthi abantu bazibazele incwadi ezitshengisa ukuthi umuntu uhlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 lo daba kumele siluhlanganile singamazwe athiyeneyo.
Ele Botswana lithi isihambi ezingahlatshwanga zizaphiwa ijekiseni mahala emngceleni. Abokuza abangafuni ukuhlatshwa kumbe ukuhlolwa i-COVID-19 kabasoke bevunyelwe ukungena kwele Botswana. AbeBotswana bona bazahlawuliswa inkulungwane ezinhlanu zamapula i-5,000 pula kumbe bevalelwe umnyaka ejele uma bephikisana lesiqondiso ezintsha. Ele Botswana selihlabe ngokugcweleyo abedlula kancane isigidi esisodwa i-1.1 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngokugcweleyo. Njalo lamajekiseni aphose afike izigidi ezintathu i-3 million alinde ukusetshenziswa. Ngingumqondisi Dubo indaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.